Uthotho uthi abadlali abasakholayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kulanto ekuyalula empilweni.
I think ibhola lelisibili ungaqinisela, hhayi uyadlula lokho kuyikho khona, you have to fight work hard. Into zakhona zibilula, azibuyilula yonke into, uzifokase, ungafokasa kakhulu, ube that vision ukuthi ufuna ukwenza lokho, into yakho yonke iyahamba.
Utsotso odlalele amaqembu abalisele eZimbabwe Saints, LGND, Highlanders, Mashonga United, Wange kanye leMona Africa. Uthole izicoco eziningi idlala njalo ukuthi wenelise lokuzakhela indlu ngenxa yebhola.
AngiZimbabwe Highlanders, ngiSoccerstar. Ngathola i-offer from Mona Africa, ngadlala ku-Africa ama-Cup World, Europe Champions. Ngidlala ku-Mona Africa nami ngasithola ama-signing bonus, ngakwazi ukuthi ngithenge la muntu lami. Njengoba ngikhona bathi ngibona ngikhona akwazi ukuthi lami ngithenge something yami lami.
Izwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisetheswa umlando ukuba kulokungenela okwengatsha zikahulumende ekuqhutshweni komdlalo. Uthotho uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abayadlala khona kwele Zaire okulilizwe elalihlaselwe umkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakula ma-warriors already ayesepikwe for i-national team. So thina sasifake ku-standby. Zaire kwakule Ebola. So thina sabona ukuthi no man akwenzi ukuthi ungadlalwa i-game. Ngoba iqakathekile izayenza ukuthi ilizwe li-sustain. So thina sabe sivolontine ukuthi siyemele ilizwe. Sahamba sahamba sibili sibaningi samathumi ugiftilunga umzondiyawugatha sahamba sazama ukuthi siyenjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe ingajani ingabani.
Utsotso ubedume ngokuba ngumgadli olitshayela emambuleni aphinde njalo abe yimvimbi evala amanzi. Usengumqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leRatanang elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Uke wasebenza lamaqembu abalisayela eBantu Rovers kanye lelezim leParks. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.